sitshone silindile kusuka ngo-10 o'clock kwaze kwafika ama-4 o'clock ngoba babesincusile ukuthi sizahlangana labo bezwe ukuthi kanti izinto ezihluphayo eZimbabwe kuyini laba abathunywe ngupresident Ramaphosa owe-South Africa. Ngokusweleka kwenhlanhla siyamangala njalo sididekile ukuthi sebephindele emuva ngenxa yani. Thina njengoba singabantu esifundileyo ezepolitics sikubona kumhlophe ukuthi upresident Mnangagwa unqabile walile ukuthi bekhulume lathi njalo bayaphika bona ukuthi akula corruption, akula kuthunjwa kwabantu, akula kubotshwa kwabantu mahlayana. Yikho ke akusimangalisi lokho ngabantu abafihla iqiniso abafuni ukumbula amakhwapha ngabafowabo. Yikho ke ukubuyela kwabemuva bengakakhulumilani lathi kutshengisa ukuthi izano kayisathembi iSADC, ayisathembi iSouth Africa, ayisathembi iAfrican Union ngenxa yokuthi uRamaphosa nguye othungamelayo iSADC kwamanje. Njalo lokhu kutshengisa ukuthi abafuni ukukhulumisana labanye abantu okuthiwa i-dialogue. Bafuna ukuvuthuza ama-opposition bawacede bathi du, bathi sebephelile, sebeza babiza, sebebuya besubela imsila phansi njengalokhu abakwenza iqhawe elikhulu uJoshua Nkomo ngama-1983 kwaze kwafika u-97.
Kuyini eliza kwenza pho njengebandla?
Sizabe lokhe sikhankasa sitshela ilizwe jikelele iSouth Africa la leSADC kakhulu ukuthi iZimbabwe ime manzonzo. Akulalutho esingalukhuluma kangaka, amacebo ethu asoze siwatshele bona, kodwa iqiniso thina sime ngokuthula. We are non-violent party, udlame asilifuni. Siyabe lokhe sikhankasa silandela lokho okulotshwe yi-constitution yokuthi abantu balemalungelo okudemonstrate, balemalungelo okukhuluma, balemalungelo okucebisana, balemalungelo okuhlangana, njalo balemalungelo okupetitiona, okuhlangana labantu bonke lokuthi bapetitione iParliament le-executive ekhona. Sizakwenza konke lokho okusesekelweni sombuso ekutshengisa ukuthi thina we are non-violent party.